So we see card descend about VOA in the valley.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka-2 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ayisilo igciwane elizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo okuthi sizivikele kodwa impilo ingami.
Inani labantu ababanjwa iCOVID-19 isuku ngosuku likhuphuke nesilinganiso esikhulu lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo.
Kakuqulwe isistimu yonke yezek kakhulu abantu abavela kumthiyayo nakumapholisa laku-ami bakhutshwe.
EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ye, liqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane elizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo okuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube khona kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu baye ezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi ngabe siya kulezo ndawo bathatha amanyathelo okuzivikela, kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli gciwane lisesekhona okwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imikhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye, kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba so kule viki utholakele lomkhakha kwele South Africa la kwele Botswana, kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphuza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. Bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho, kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezanu GEPF iyafihla izinto ezinje khona kuqhakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikelele lizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa bevinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo wegcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyadingakala ukuthi le information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe umkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane le-corona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livuke lihambile. Ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenzi ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenzi iziqondiso ezinjalo. Iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze. Kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu. Zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bacina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumende
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Ivandla le MDC Alliance selisoleke kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyana weSadaki eziphathelane lokuqhutsha kokhetho olukhululekileyo Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms nesingisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo sithi uMnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isystem yonke yeZEC kakhulu abantu abavela kuCIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. Okwesibili in announcement le telling of results zonke ezama MPs ama senators ama councillors lama president azihalwe azivalwe zipublicize kuma wards ngoba okwamanje i telling noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa kuwodi kawadeclarewa ku-constituents ayaphonga ukuthwalwa nje handiswe ku-headquarters yikho abafika ba-eden khona ngale ba-announce sifuna ukuthi uguqulwe khonoko ukuthi ama-elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ward aka-president lawo ukuze kuyefika ku-district kuyefika ku-province kuzokuyefika ku-national hayi khona ukuthi ama-vote ka-presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ucine sokuannounswa ku-national headquarters eHarare khonoko two okwesithathu sifuna kube litransfer amapholisa lawana okuthiwa ngama-constabularies amapholisa wezigaba ongxoza bengasebenzi kuma-elections ngoba ngabantu bephathi njalo sifuna i-media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku-ZBC njengalokho kwenziwa kuzalo
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho e-ZEC lithini ngayo
sifuna i-ZEC ingatshengisi inketa bechavi lokuthi wena uvela ngaphi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufunzwa izani ukuthi yenzani lalokho sifuna ama-political parties wonke alinganiswe emthethweni ngitsho lakumedia ngitsho laku-ZBC ngalokho ke sibona ngani umnankagwa lezanu PF yakhe abafuni ama-elections angcwaba ngoba sebejayele ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wasikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile.
Sinasilandela khonoko qho okwabekwa yifadalo oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo athi wayenzanga siyizibhabhe kuphela sayenza simanyele lamazwe esadala siyenza kwi-uniform kwahambelana lakho okwenziwa amazwe esadala lanxa sihamba siya-observa bona ngale amazwe observe nayakuyabe kuhambelana kodwa laba bani abafunayo laba ukuthi kube nama-electoral reforms hhayi yinabani abantu abathi bona bahambe ngoba becela ama-functions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bese besithi bona umomo lona abafanishinilethe okunzima ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-functions kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala i-ZEC ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi i-ZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezithiyeneyo eminye imithetho emele yesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
siyazi inkomo i-ZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngathi kumbe wayesebenza kurhulumente engakayi ku-ZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa i-ZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kuntshontsha ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje nkomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezinye inhlabo noma nje njengakuthi kathesho khonapho kulabantu abanye abaseva kugovernment abaseva ngathi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakwabanye ababantu bangena lakubuzethi kwapha ezombusazi bangena bakhona babakhona kuzethi khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona beshole ukuthi abantu abathile babe basebenza kuhulumende nabekuzakhe kodwa i-ZEC izimele yodwa sina kukhangela futhi kakhulu ukuthi i-ZEC impumela nale yaba khona i-opposition lamalunga ayedani lephalamende kanti mina ngiyangithi ngibachallenje ngithi nakuhambela lephalamende nimale sukhetho kwalokuhambanga kuhle nina phela ukuthi lana alikhethwanga phela ngezinye indlela ningavumbeli ukuhambe ephalamende mina le ayelalikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product ye-ZEC yena neyekhona bayishonayo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF Kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule ipolitbiro yebandla lakhe izolo wakhetha umkakhe u-Auxillia Mnangagwa ukuba ngunobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mnangagwa ube ngumsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla. Umnangagwa ukhethe njalo umnumzana Christopher Motswangwa ukuba isikhulumeli seZANU PF kulandela ukubhubha kube kulesi sikhundla umnumzana Simon Khaya Moyo. Okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi umoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengusikomitshi waleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi kulezikolo ezizimeleyo esizivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. IZim Life ithi umbalisi wekolishi leNasi umnumzana Dumisani Mazivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmgusa. Izithunywa zenkantolo zibikwa zidede impahla yakhe zayijikela phandle. IZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7, ngithanda ukubulisa abasakazi be Studio 7 ontungamili. Ninjani ku Studio 7? Sanibonani balaleli be Studio 7 eZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakufani, bakufani mlotshwa ngikhuluma ngase South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli weqembu eThakazi Republic Party. Ngithi sonkeni masithi vuka mthwakazi vuka, yithi abantu, abantu yithi. Silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka mthwakazi vuka.
Sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani niphile? Ngobingelelayo ngufisinani kwamadlambuza hlala sekhona. Ngithanda nami ukungena futhi engakuzuba endabeni lezi enisilethela zona emfokamoya laphana weZANU PF makukhulunywa ngelevujiyo ethendayo yokuhlaselwa komsosha owezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbo wezingozi kodwa watholakela sehlasela. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona, athi labana abantu obebeyenza ukuthi umsosha lwana bezokumkhipha amazinyo yizigebengu nje ezingahlangene nebandla leZANU. Engifuna ukuya kukhona ukuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisa imoto lana uma beyenza imisebenzi yeZANU ingako ifake i-emblem ebonisa ukuthi imoto yephathi. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kuyenza yonke nje imisebenzi okuchaza ukuthi nalowo msebenzi bewenza laphana njengoba bebetshalwa umsosha bezelemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 basakazi ninjani nabalaleli ngiyabingelela nonke ngiyabingelela basakazi hayi mina kunjabulisayo nje ukuthi ngibona ibandla lezaphule inhlondlobala yize nje abanye belikhuluma kabi angibasoli ukuthi abazi so umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela omunye engena ishade etshana nezihlahla omunye ke njalo abanye abantu akubajabulisi ukubona izaphu indlondlobala abanye baneyilonda esingazazi ukuthi iyilonda zani kubezwa bethi izaphu iphalazwenini izalo akusinkulumo yomuntu ocabangayo le izaphu nayo is the opposition party although i-revolutionary party akutsho lutho lokuthi singazuyikhulume kalo kanje ukuthi iphalazwenini izalo lokho kukhombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo akanayo kwayeni ihlonipho uhlulayo ukudelela yona izalo edelela iphathi la ezama njengawe njengoba uzama ukuthi ukhitshizwane wena ubusu siyasukeliswa asihloniphaneni masingabantu singali sodwa singabantu bakomthwakazi singabantu bomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo asiwahlonipheni asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenza sonke siyenza into eyodwa i-enemy izalo p f lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatsha etshanini izano p f inkinga yezimbabwe isifo yizano satanist yizano so usukelana nezaphu ethi izaphu yayigwinywe yizano igwinywe yizano kwanini ngoba iuze ibe kwi-unity of god kwakunama-reason why yaba njalo is because abantu babebulawa so ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzayo so abantu abayeke ukungahloniphani abayeke ukubukisa izaphu beyenza ngathi into yokuhlekisa
sanibonani ku-Studio 7 ngilelamegama ngu-Adzokuhlaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba eyenzeke ezimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngomnyaka ka-2021 izanu p f lokhu isaphila ku-Stone Age Life angiboni lapho esika khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela abantu abale mqondo efileyo bahlala bezivikela njengezinto ezingenzi isense ezingenzi ingqondo izanu p f kunjengabosatani umgqobo lwabo ma ufuna ukubona umfanekiso kasatani ubona izanupf ngoba izinto abazenzayo wazakhumbula le ndoda ebulewa emaswingo ukuthi uyabuka ngubaba wabantwana ma abantwana besala bengelayise nxa yokuthi abantu babo babulewa izanupf impilo enjani enjalo ngathi yeshi unkulunkulu engasisiza bephume baphele bengaphindi babe khona laba abantu ey'mpilweni zethu
ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanjwe umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazi omunye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi lase-Europe bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uzulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni seCalifornia. isiphathamandla esikhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci utshele intathelizindaba ukuthi umuntu lo uvele kweleSouth Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lumuntu wahlatshwa amajekiseni womabili e-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange, umongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe, kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu, i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamatshumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBhilithane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany lamanye. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika, unkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho bekusenzakala nge-Delta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lomkhuhlane, echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le i-Omicron abaguli kangako njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi-ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states, kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kwezesayensi zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le-variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezidluleyo, umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama-lockdown. Uthe okuqakathekileyo yikuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa, kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokho okuthiwa ngama-booster shots, ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa-ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden yatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama-lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakale-ke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona-ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, ivela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhleke lonolo lokuthi-ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumilanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbly uvikwa esebenzise umpopo kayise. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkaka we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.